nezami
umamenze ingane zami
awungithi nguye lo
nguye lo
ozonakekela ingane zami
ozonakekela ingane zami
awungithi nguye lo
nguye lo
otshontshe inhliziyo yami
otshontshe inhliziyo yami
awungithi nguye lo
nguye lo
otshintshe impilo yami
otshintshe inhliziyo yami zingane zami umama wabantwana bami ngithi sithandwa sami